Uhulumende uthi amabhasi angamathumi amane azathwala abantu eHarare ebasa eNational Heroes Acre. Kulamanye njalo amabhasi azathwala abantu ezabelweni zonke elubhekise eHarare. Umnumzana Oliver Chidawu, umphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala eHarare, utshele iphephandaba leHerald ukuthi abantu kumele bathakazelele usuku lolu ngokuthula. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Volta Moyo odabuka eNkhwali esabelweni seMadoni South. Walwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra.
Uhulumende kumele ancedise abalwela inkululeko ngoba laba abantu bazinikela impilo yabo ekukhululeni leli lizwe. Iningi labo kuze kufike lanamhlanje abakhangeleki ukuthi ungabatsho ukuthi laba abantu yibo abaletha inkululeko leyi namhlanje uZulu kandaba oyikholisayo. Mina ngifisa aluba uhulumende uyanelisa ukuthi abancedise ngazo zonke indlela abanakanele ukuthi laba abantu balezindlu yini, laba abantu bakwanisa ukuthi bahambise abantu ababo esikolo yini, layona leyo ipentsheni yabo ibe yipentsheni engenza umuntu aphile, nothi ukuthi kube yipentsheni yezinhlekisa batshone bemelele amabhenki bathi bethole okwizimadlana kwakhona baswele lokubuyela emakhaya sekuphelile, le bhasi isiphelile isidlula lokhu abakuholayo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Special Ncube.
Ngithi uhulumene lo okhona kazame ukubona ama-ovethi bakithi asize abantu laba bahawula bayashupheka kodwa ilizwe lelibalilweni. Loba njengababonga evini ngama-1,000 ivele la incane 1,000 US enxele labo bangazama ukudobha nje okuncuncuncu etshengiselela nje ukubabonga ukuthi balilweli ilizwe leli ngoba uhulumende sebesindabodwa engani labana abantu abalanga.
Umnumzana Gabriel Moyo kulombono ofanayo.
Namboni ngazani ama-ovethi usizo kumele balithole kuhulumende. Ama-ovethi kalamali, ama-ovethi kaholi, kumele bathole usizo lwemali bakwanise ukuphilisa izimuli zabo. Abanye abalazindlu, abanye bengabantu nje, asoze utsho ukuthi ngabantu abalethile izwe leli ukuze liphumelele. Ngoba ungakhangela ukudula kwezinto kathesi ukuthi uyakhangela i-ovethi ukuthi linjani. Elesile kukunatha yona ikhokho ikhokho kuphela nge-200 impuphu yona sisenza 100 and something ichikeli senza $25. So i-ovethi yahaba kithi akebabonakala uma-ovethi njengabantu ababisilizwe.
Kodwa-ke unkosikazi Busi Masina uthi abalwa impi yenkululeko bafuna ukwenzelwa konke nguhulumende kulandela amaqubaquba emali abayiphiwa nguhulumende ngomnyaka ka-1997.
Mina ngikhathele ngendaba zabantu laba abalwa impi kanti bafuna ukubhadala iyingozi wani yona ingozi iyabhadala ipheli. 97 baphiwa ama-50,000 ahle akhithiza ilizwe bayahola lakathesi inyanga nxa iphela bayahola. Lokhu lalokhu kanti sokumele senzeni kanti veso hayi mina vele angisakwazisisa. Sikhathele ngabo laba bantu. So izisebenzi zikahulumente ezinikeza othicha abafundela imisebenzi odokotela obani bani bahole nale mali esithengisa ingwa kuphela labo thi abalwa impi lokhu bebhadala isingozi engapheliyo yini. Hayi sikhathele ngakho lokhu.
Abalwa impi yenkululeko banikwa umuntu munye ngamunye inkulungwane ezingama-50 amadola $50,000 abanye bayichaphaza okumangalisayo. Ibandla leZANU-PF lithi kuqakathekile ukusekela okwenziwa ngabalwa impi yenkululeko. Omunye wabasekela lokhu ngumnumzana Nkosinathi Chiyane ukubandla leZANU-PF.
Abakha amaxa aphilayo yebo kambe uhulumende wazama indlela zonke ukuba abanikeze imfanelo zabo. Singasusela emuva ngale ngomnyaka ka-1997 baphila imfanelo zabo yebo lapha lalaphana bakhona abakutholayo inzuzo zabo kufundiseka abantwana ezikolweni lokhu lalokhuya. Kodwa kuyasilela ngomsebenzi abawenzayo sesiwukhangela sibili ubukhulu bawo lesisindo sawo. Kusadingakala ukuba uhulumende ebenzele okunye okungcono kulalokhu abenzayo asebenzisa khona.
Singathi angabenzelani uhulumende ona ngokubona kwakho?
Mina-ke khonapho kuthi kuyangithinta kakhulu mina impi yenkululeko ngayibona. Angihambanga empini angeke ngithi mhlawumbe lami ngumjibha kodwa-ke singabantu ababethunywa bali izimota zamasotsha zamakhiwa zihambisele obhudi ukudla lapha ababedlela khona. Mina ngokwami sibili mbona uhulumende ngabe kulezicelo zabo abazifakayo izikhalazo zabo ukuthi asiqalisise lokhu lalokhu. Of course okunye kuba kwanthi ukudlulisa amalawulo, kodwa-ke mina ngibona uhulumeni ngabanike udlebe enze ukuthi bakhala ngani, abenzele khona kati siluzane okunjengokuthi khona yokambe basemaplasi bakhala ngokuthi mhlawumbe la bephiwe lamamayini, baphiwe lokunye, izinto ezizakwenza ukuthi labo bebone ukuthi ilizwe leli lezimbabwe balisebenzela ngempela, bahlezi kakuhle abantu ababo abazulu ezizukulwane zizahlala kakuhle. Ikakhuluma sibeqathanisa lamanye amazwe, amanye amazwe ahlezi kuhle. Ungakhala abantu abalwa ku-Second World War lanamhlanje bahlezi kuhle. Pho abethu laba abalwe about 40 years ago, shuwa ngeqiniso lonke akumelanga behlale ngendlela ebona behlezi ngayo.
Kusenjalo kubikwa ukuthi wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe uthi kafuni ukungcwatshwa labanye bakhe e-National Heroes Acre. Iphephandaba leZimbabwe Independent libika ukuthi uMugabe wethulele lokhu izihlobo zakhe esesibhedlela eSingapore asihlale khona okwenyanga ezine. Usesebenzisa isihlalo esilamavili, i-wheelchair. Kubika ukuthi ufisa ukuthi ayengcwatshwa duzane lonina uMoyi ubona Mugabe kwaZwimba eMashonaland West. Wayengumkakhe uMoyi uSalim Mugabe wangcwatshwa eNational Heroes Acre. UMugabe uthi kafuni ukuthi umnanga kwa labanye bakhe bakhulume abakufisayo nxa bezamngcwaba eNational Heroes Acre eHarare. UMnangagwa wasusa uMugabe esikhundleni encediswa libutho ibandla leZANU-PF, idala lepalamende labantu abathengisela emgwaqweni.